So kuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izolukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 19 Mabasa 2021 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 liqhubeka liphansi kumanani awethulwa lugatsha lwezempilakahle nsuku zonke.
Abantu bayalandela yebo kambi, kodwa abantu eZimbabwe kahle kahle amamaski siwagqokela nje ukuthi sesaba amapholisa.
Amalunga labasekeli bebandla lezana u-PF bebebuthene e-Radisson Oliver Tambo Hotel and Convention Center eJohannesburg izolo bethakazelela ilanga likazibuse weZimbabwe.
Abantu abanamisebenzi, corruption ngapha, ukuthathelwa izinto ngapha, izithelo zale nkululeko azikho.
Ukuthethwa kwecala lepolisa leMelika eletheswa icala lokubulala onsundu likhangelelwe ukugcitshwa namuhla, kusale kubantu abalithumi lambili ukuthi batho ukuthi ipolisa leli lilecala na kumbe hatshi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Lawa ngumkhuhlane we-COVID-19 liqhubeka liphansi kumanani awethulwa lugatsha lwezempilakahle nsuku zonke. Izolo khona lolugatsha luthi kulomuntu oyedwa kuphela wesigaba seMashonaland Central obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Kulaba ngamachumi amahlanu lambili 52 ababanjwe leli gciwane elizweni jikelele, iningi labo abangamachumi amabili lanye 21 bengabakobulawayo. Kulandela besigaba seMatabeleland South abalichumi 10. Asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 sebezinkulungwane ezifika phose amakhulu amathathu 278,583. Sixoxe lomfundisi Angliston Sibanda othi abantu sebeyekethisa iziqondiso zabempilakahle ngoba bebona ingani igciwane le-coronavirus seliphelile.
Abantu bayalandela yebo kambi, kodwa abantu eZimbabwe kahle kahle amamaski siwagqokela nje ukuthi sesaba amapholisa. Otherwise abantu abaningi nje bayawakhipha amamaski nje kungabi indaba zalutho ngoba kabakajwayele. So kusadingakala futhi ukugcizelela imfundiso kakusebenzi ukuthi abantu ngubaba ukuzwisisa ukuthi abantu ngabe bayazwisisa. So kuzathola ukuthi ayilandeleki kangako ngoba abantu bayabeminyana lapha lapha emalayinini emabhenki, bhenki lawo ahlukumeza abantu futhi abantu belayinile abanye belayinile nje ukubuza kuphela ukuthi bayefika kwi-inquiries desk. So i-service provision yakhona yenza kube nzima ukuthi abantu balandele izimiso lezixwayiso ezimayelana le-COVID.
Ubona abahlatshwa ijekiseni baningi na kumbe bangani belokhu belokuthikaza abantu?
Abahlatshwa ijekiseni ayi inani lakhona kalithembisi sikalikhuthazi ababanengangako abantu, njengoba ngitshilwe ngaphambilini ukuthi uhulumende into leyo akayenzi ngendlela eqondileyo. Bekufuna ukuthi njengoba ngingakhuluma ngakwenye interview emalifike kadluleyo ukuthi uhulumende uyasebenzisana lathi abafundisi, asebenzisana lenhlanganiso ezizimeleyo ukukhankasa ukuthi abantu bahambe ekuyenihlatshwa bezihambele, angasebenzisa ugodo lokwethuselwa ukuthi abantu bese besethusela ukuthi uma ungahlatshanga uzayeke uzavalela awusozivunyela ukugada ibhasi uzuko. Kanti into leyo yade ifuna ukuthi abantu bahambe bakukhankaswe, sonke sichasane sithumele umbiko sikhuthaze ukuthi abantu bahlatshwe. Kanti njalo le Jackson yakhona ukukubula information eningi engafikiyo abantwini, yenza abantu baqhubeke besasaba, baqhubeke becabangela ukuthi i-vaccine le ivele eChina mhlawumbe izaqeda abantu, izavala abantu inzalo ivaccine le izayenza ukuthi abantu ngemva kwe 5 years uzakufa kule mfundiso zilokho zisahamba njalo zisaboda ebulenjini lapha ezenza ukuthi abantu besabe ukuthi bahambe ukuyahlatshwa kanti ke lezi zifundiso kazila zifundiso eziphikisana lazo ezimele ukuthi ngabe ziphuma kungajazi kahulumende asebenzisane lenhlanganiso ezizimeleyo
ngokubona kwakho banalo na ulwazi abantu ngokuqhelelana lokunye okufunekayo ukuthi abakwenze ngalesi sikhathi kumbe bakhona abanye ababezibona besenza uqondileyo khona kungaqondanga
ulwazi abantu information yafika ukuthi kule COVID-19 kodwa ngokubona kwami ngibona ngani ulwazi olusilelayo lulwazi oluphathelane lolojekiseni le ivaccine ama vaccine lawa khona njengoba ngitshilo ngaphambilini ukuthi kule information eziningi kakhulu ezingayisizwe ezingayezithela imbiko engaqondanga eyenza abantu besabe ukuyahlatshwa so kusuka besekuphambanisa uhlelo lolu olokuhlatshwa ngoba abantu babengela information kanti njalo abantu bangabe babelolwazi lokuthi i COVID-19 ithelelwana njani kodwa kwesinye isikhathi babe even befisa ukuthi balandele lezo zixwayiso kusuka kube nzima kangithi mina abantu nxa befakwe ebhasini uzubukho bengusebenti kunzima ukuthi lezo ku-social distancing ilandelwe ke ngithi mina abantu nxa befakwe babela bemelele imali ebhenki baba yisixhobexhobe kunzima ukuthi i-social distancing ilandelwe ngoba i-service product provision ekakhulu amabhanga kayi compliment ayibambisani lo khankaso lokuqeda i-COVID
lo ke ngumfundisi Angliston Sibanda ubekhuluma le studio 7 ecingweni ekobulawayo. Lilanga lokunanza uzibuse inengi likhala ngokuthi leli khefu alisela nhlonipho ngoba uZulu ephakathi kodubo lwezomnotho abanye besithi amalungelo abalembono ehlukene likahulumende bayahlukuluzwa. Umnumzana Ambrose Bindi ngumkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association. Sixoxe laye saqala ngumbuza ukuthi abantu balidlale njani ikhefu likazibuse kobulawayo.
Esekunanzeleleyo yikuthi abantu abazange batshengise ukukhanya bethakazelela lolu suku bekuvele nje kungakhanyi lokuthi kambe kule nto eyenzakalayo ngoba lokwanto abantu babengamacuku bekhanya bethakazelela lolu suku bebesikhanya bengamacuku suka la maphathi athile bevele kuzithule nje kungaqedakali kwenzakalani singazi kumbe ukuthi i-COVID-19 kumbe njalo abantu lolu suku ngokuhlupheka abaphathi kwalombe sebabona ungathi akulanceda ukuthi balicelebrate. Asilaqinisa ukuthi kubangelwa kuyini khonokho.
Nxa sikhangela umumo okhona elizweni okwakathesi ungathi wena yikho okungaba kubangele umehluko na kumbe abantu vele sebekhathele ngokuzwa kuthiwa kulokuzibusa bona bengabantu abazibona bengela ukudla bengela into eziningi.
Well, ngasinanzelela abantu ekukhanya bengalolu suku khanya abantu bengalithakazeleli kodwa ke imbangela zingabe kuyizizathu eziningi zalokho. Okokuqala, abantu abaningi sikhanyela ukuthi sesileminyaka engu-41 sithole uzibuse kodwa ungananzelela impilo yabantu eZimbabwe inzima kula msebenzi abantu bayalamba abantu bayaswela kuthi labona abasebenza imali abayihola imali engelancedo ngokunjalo ingxenye abantu sebenanzela ukuthi phose lolu suku lusuku nje ngebizo kodwa impilo zabantu azizange zibe ngcono. Abanye futhi baze bakhuluma ukuthi alibasasisazi alibasazihlalela sangahluphi ngenzelo ezokuthi sifuna ukuzivusa ngoba nangu siyakhathazeka siyadubeka. Ngokunjalo-ke abantu batshengise ukuthi lolu suku liba liqadekayo ngoba lenza impilo zabo zaba nzima abantwana ezikolo abayi kufundwa nzima ukuthi babhadale ifees abantu kuyabehlula le mali nje zomnotho lezi ezelizwe zifile imali abantu abayithola iselahloni siyawuhloni so abantu baphila nzima abanye vele badla imile eyodwa ngelanga abanye yona eyodwa abayitholi phose kukwenza ukuthi ngibona abantu bengalithakazeli usho bengasuka bengayondaba losuku lolu ngenxa yokuhlupheka abantu abaphakathi.
Umbuzo wami wokugcina ungasela ukuthi ngosuku lona lolu olwe-independence bakhona yini abalokhu beliqakathekisa leli langa njengakudala ikakhulu abebandla elibusayo nxa sikhangela ukuthi labo basemumeni ofana lawona lo ophilwa nguwe wonke umuntu.
Well, uhlupho esilale eZimbabwe kathesi ukuswela kwabantu indlala, ukushota kwemisebenzi, nokudubeka nje abantu bethwele kanzima besehlale ukubhadala ama-rent. Singananzela kutshaywa umuntu weZimbabwe, akulandaba ukuthi ungabe ungumuntu webandela kusayela eZANU-PF, ngoba isitolo esithenga kizo ziyafanana into engiyikhwelile. Wezomnetho lezo zokuthi umsebenzi awukho kumuwe eZANU-PF, umsebenzi awulawo. So ke siyasinanzela ukuthi eminyaka edlulileyo besibona sibili bona abantu ikakhulu abebandela kusayela eZANU-PF begqoke impahla zenezane zeZANU-PF ezilekhanda likamongameli wabo bekhanya begcwele ezitaradeni begijima besiyacelebrate. Kodwa kwalo mnyaka lokwasikubonana labona bebandela ibusayo singazi mbe i-COVID-19 kumbe njalo kuyindlela yokutshengisela ukuthi hhayi laba badakekile ngalo mumo. Kodwa eqinisweni wonke umuntu kumbe ngowezano kumbe ngowe-opposition kumbe ngumuntu ongelani lezombangazo ongelabandla lezombangazo, bonke abantu bayakhala ngokuhlupheka abantu abaphakathi kwabo, ngoba abantu balamba bonke umsebenzi abayitholi bonke. So ngokunjalo kukhanya ngathi nje eZimbabwe ukuthi kuliphi ibandla kuqhathekanga ngaba kwelike kusahambe lingabusiyo, abantu bayakhonona ngokudubeka abaphakathi kwakho. Enxanyeko sokusenza lolu suku lukhanje lululazeka abantu bangathi abalandaba nalo kangako ngengakuhlupheka abantu abahlangana lapho.
Umnumzana Ambrose Sibindi, umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association, ubexoxa leStudio 7 ecingweni ekoBulawayo. Kunjalo nje amalunga labasekeli bemandla leZANU-PF bebebuthene eRadisson OR Tambo Hotel and Convention Center eJohannesburg kwele South Africa izolo bethakazelela ilanga likazibuse weZimbabwe. UThuso Khumalo sipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Bekuyinjabulo enkulu abeZANU-PF laba besithi kuningi kakhulu uhulumende weZANU-PF asekwenzele ilizwe eminyakeni ngamashumi amane lanye 41 years edluleyo. Ilunga lePolitburo yeZANU-PF ebelimele ofisi enkulu yaleli bandla kulumbuthano u-ambassador Chris Mchongo uthi inkulu kakhulu inguquko esilethwe nguhulumende weZANU-PF, ikakhulu umongameli Emmerson Mnangagwa wezomnotho lokutholakala kwempahla elizweni.
At one time, which was faster than the speed of light.
Idola belisiwa ngesiqhubu esikhulu kodwa kathesi seliqine okumangalisayo.
That's why the economy can start moving on.
Obemele ibandla elibusayo kwele South Africa ele African National Congress unkosazana Lindiwe Zulu uthe uqakathekile ukuthi ibandla lakhe leZANU-PF aqakathekise ukuthuthukisa ezomnotho, ukuthuthukisa impilo yezalwane zaso.
Zimbabweans overall must feel the economy of
umnotho wamazwe ethu kufanele ube ngowezizalwane zonke zamazwe ethu.
Then the economy of South Africa is benefiting South Africans.
Isikhulume sebandla leZANU-PF kwele South Africa umnumzana Kennedy Mandaza uthi alikho elinye ibandla eZimbabwe ebilingaletha intuthuko esilethwe iZANU-PF.
What gives us hope is that the current president has sanitizes the economy.
Okusipha ithemba yikuthi umongameli Mnangagwa usethuthukise ezomnotho, kanti lokudla sekukhona ezitolo.
You are beginning also to see an improvement in the manufacturing sector.
Kodwa ke akusibo bonke abeZimbabwe abebethokozile ngosuku lukazibuselolu kwele South Africa. Umgcinihlalo webandla leMDC Alliance kwele South Africa umnumzana Trust Ndlovu uthi bekulilanga lokudana losizi ngenxa yokuphulwa kwamalungelo oluntu okwenzakala eZimbabwe.
Abantu abanamisebenzi, corruption ngapha, ukuthathelwa izinto ngapha, izithelo zaleyo nkululeko azikho. Sibona ukuhlubeka nje, sibona ukudubeka, sibona ukuswela nje. So inkululeko esikhulunywa ngayo ayikho eZimbabwe.
Isikhulume sebandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Bongani Mkhwananzi laye uthi ayikho into abangayithokozela ngesikhathi begcwele emazweni ngoba ilizwe labo lisehluleka ukubapha amathuba okuziphilisa.
Kumanje nje izizalwane zeZimbabwe zichithekene zigcwele izwe lonke ngenxa yokusweleka kwamathuba okuthi baziphilise. Baningi ababoshwayo beboshelwa ukuthi bakhulume ngamalungelo abo baboshelwe ukuthi bachothoza uhulumende lapha ayihluleka khona.
Unobhala jikelele bandla le The Patriotic Front umnumzana Andrew Nyathi uthi okudanisayo ukuthi isimo elizweni sesisibi kakhulu phansi kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Sekuphele iminyaka engu-41 umuntu lokhu elala esethuka ukuthi kungabuya abantu bazongithumba ebusuku nginyamalale. Umuntu lokhu esethuselwa ngamanga. Umuntu lokhu esesatshiswa. Umuntu lokhu esifa ngendlala. Namasosha lokhu bephakathi kwepolitiki.
Kodwa-ke umnumzana Mandaza uthi loba kusasekhona ukungafuna ukulungiswa. Ngeqiniso ukuthi okuhle okwenziwe leli bandla leZANU PF kuningi kakhulu nxa kuqathaniswa lalokhu okusafanele kwenziwe ngcono. Melesino 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is what siphuma a Voice of America at the Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald libika ukuba iqembu le-Dynamos linqobe ele-Highlanders nge-2-0 emdlalweni wenkezo ye-Independence Cup odlalwe izolo enkundleni ye-National Sports Stadium izolo. Iqembu le-Dynamos lithole umvuzo wemali engamadola emelika azinkulungwane ezingamashumi amabili lanhlanu, $25,000, kuthi ele-Highlanders lona lathola $15,000. Iphephandaba le-Chronicle libika ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa usethembise uZulu ukuthi uhulumende wakhe uzanqoba indubo zonke eziselizweni ezibalisa ubhubhane le-COVID-19. Umnangagwa ubika engezelele esithi kumele uZulu engakhohlwa ukuzinikela ukwenziwa ngabalwa impi yenkululeko ekukhululeni ilizwe. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngilela abantu be-Studio 7, abantu abami, ngilapha eZimbabwe, hawu dube ngilalo lukhulu, angilabani ongigcinayo, abantwana bahamba bonke, abanye bafela empini, abanye badliwa igugurawundi. Ngihlezi lo yinkazana kalandoda, kube ngathi uyathengisa, manje isibhuqazwe lesi safike sathatha, babuya basidogela konke balahlelani, abekuthengisa. Pho sesihlezi nje. Indlala isimkhawulisile ngisela ukuthi ngizacela kubani. Hawu mbeli ngangizwela lami selimbone lami njengomuntu oweZimbabwe bantu abami. Ngizwa bekhuluma abanye besithi bayancedwa bahambe besipha abantu izimali thina basincitsha. Pho siye kulobani njengoba ususwelele ukuthi uzatyela bani. Awulala mntwana ngilolu bazukulu bayi-5 engilaba endlini abalaba babala mama ngihlezi labo lokhu ngidubeka ngikhonapho. Mina sengikhulile neminyaka eyi-80 ngilokhu nginanayila labantwana bomntanami labo njengoba liyazi eZimbabwe yilizwe elingalala msebenzi. Lokho sokukhulile okungifana ngayilizwe lilo msebenzi encenga uhambe esiyagebha izigo dudubhunye. Pho siphonga udubeka siphonga uhamba njengezinja ezihamba zidubha emadini. Imugogo utaruyinga nzeke Mondoro kwaganga kwajema ngikhona ngale ngilapha ngibuye nothona ukuza kwelatshwa.
Yekho umsakazi wabantu uyaphila kodwa hhayi edaluka yaqanda kulamalanga. Ubona kuphela uhlupho lwendlovu, indlovu madoda. Abantwana abancane ezihamba lawo ziyangena ensimini. Ngani vele zifundisa kona abantwana abancane. Ziyafika sekubo-30 zingena imizi yamasimu abantu. Kulo munye umuzi emangweni wakithi e-Strip Road zingena ekhaya zadabula zayengalanini. Wayizwa umnikazi womuzi usithi foso wavuka watshaya amadramu. Indlovu zitholisa abantu nzima ngapha emhlubulweni wakithi elupane edaluka. what 19 ema when we strip road ah indlovu iningi kela labo basebenza ngendlovu bubona ukuthi bayakhempa civic bezobisa indlovu lesi engikhulumayo isakamuzi sedaluka umuveli ngwenya
sanibonani ngivelele igama uxolani ngowakahlongwane isikhulumeli sehawu lesizwe ngibingelele kakhulu kubasakazi bomsakazo wethu nakubalaleli ney'hlobo zonke ngithi nawu usuku olukhona esibhekane nalo okuwusuku olwenkululeko okuthiwa usuku lwenkululeko inkululeko yabanye abantu hayethu thina azange sikubone ukukhululeka ngithi ngiphawule nje lapho thina ukukhululeka sikubonanga nanamhlanje lokhu sisahlukumezekile sizwa nje kukhulunywa ngayo inkululeko thina asikayiboni siyayikhalela siyayifisa futhi
sanibonani balandela bakastudio 7 nabalaleli mina ibizo lami undodana Ndlovu ngokubuya mbuye enkaya egonye basakazi bami sithanda ukubonga le thuba nje elisinikeza lona mbuye mbonge futhi nakubalandeli bakastudio 7 nabo abakhuthalela abawuze wenza uStudio 7 ezibe namandla ukuthi awenze lo msebenzi ngokuba siwulalele. So mina nami ngakuthi namhlanje ngusondeze nje ubona into eyisikhalo kimi njalo futhi engiyibona into engasincedi ngalutho ngayo elapha ikakhulu phezulu lapha kubo umongameli. Yebo singahlala sikhuluma ngezani ngoba vele yiyo vele esihlukumezayo njengoba lapha kwaphuma uvice president uMohadi waziphumelayo nje lokhu siyabonga into wayibonisa ukuthi into uma ezibone le cala adedele engayenza okwenkani okuphuma ngodlamu wayoyihlehla nje kumbe lakho asazi ukuthi kumbe wagcina sehlokozwa ngomunye yini uze asuke lapha. So mina into enzama ukuyitsho ukuthi ma befaka omunye lapha oba nguvice president usizo lwakho ngolwani waye bengaveli beyeke kuyizani ngoba veleni lo abamfakayo nguye obuyoze sihlukumeze emandebeleni ngoba bathuma yena ukuthi ma kunento esiyenzayo bayidilize ma kulento esiyenza njengamandebele nanko sasizama ukuba ukuthi kusigcotshe inkosi kwabonakala bena bebuya back ukuthi kungagcotshwa nkosi yizanu ngezinye indlela ukuthi kungagcotshwa nkosi ezindebeleni ngoba bebothi zaba nobumbano ngoba ma kungayenzeka ukuthi kube nenkosi eya esindebeleni lapho umthwakazi ngezinye indlela nizama ukuthi umthwakazi kungaba lenkosi inkosi le yiye eyasenza ukuthi isizwe sikamthwakazi sibambane kodwa ma sipho ngoba madlakadlaka umntwana omunye uleyo kungananankosi eyebumba isizwe abantwana bekukhula bengalawuleki ngoba omunye ukhulele yakhe inhlonipho leyo yakho umcabango omunye lawo kodwa ma singenza sibe munye nje for example njengamazulu wananzile ukuthi abambene yebo noma kule kudlawundlawu lapha nalapha kodwa babambene labana abantu bayazazi bayabazi nesiko labo thina asinasiko siyinto nje ephonga ukuthi umoya ma uvuza siyale sihamba nomoya nje that's why befika besisebenzisa kumapolitics sesiyinto yokusetshenziswa ngiyabonga abasakazi bami kuxolisa ukurepota isikhathi esizayo
bonani basakazi bami abahle ninjani ngezindawo hhayi thina siyaphila siyabonga kakhulu ukuze sikusethulele izindaba mina ngisethembisa lami lapha ngokuhlala amapholisa abhizi agijimisana nabantu abalwela iqiniso abafuna izimbabwe ibe right lokhu bebhizi bebachaya besenzani bebahlukumeza besenza yonke into but laba bantu balwela izimbabwe ukuthi ibe right mara bayekela otsotsi babhizi babamba inkunzi bathathele batshontsha izimali bayenza yonke into bayenza amarobhali amapholisa ukuthi ngani ayenza umsebenzi wabo ubona bagijimela ukuyenza umsebenzi ongaso wabo uyazi amapholisa ezimbabwe so sometimes abanye abantu bangathi siyacriticise abantu labo besishonile but eyi kwesinye isikhathi hayi abanye abantu abakwazi ukubusa shena le nto le si-out of order please abazame ukuzinuka amakhwapha laba abafowethu laba abangamashona laba basesipholiseni labo bezame ukuzinuka amakhwapha beke befunde bebe nesikolo mani hayi ezinye izinto kwesinye isikhathi zidinga isikolo technology is very important than le nto abayenzayo abantu babhizi bahlukunyezwa abanye babanjwa inkunzi abanye bathathela izimali ukuthi ngani umsebenzi wamapholisa lokuthi ngani bagijima begcwala yonke into bedinga labo bantu bona babhizi bagijimela lapho kungananceda khona ekabayakhona it is wrong man hayi izimbabwe vele izathatha isikhathi ukulunga kuzoba nzima ukuthi be right
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika ukuthethwa kwecala lepolisa uDerek Chauvin owabulala onsundu uGeorge Floyd kuyaqhubeka namuhla edolobheni leMinnesota lapho abashutshisi labamela umsolwa bekhangelelwe ukwethula amazwi abo okugcina. Ngemva kwalokhu sokuza kuba ezandleni zabantu abalitshumi lambili ijuri ngesiNgisi abazethula isinqumo sokuthi uSovin ulecala na kumbe hatshi, umahluli abesethula isigwebo sakhe. Udaba lwamapholisa abulala abensundu mahlayana luqhubeka lusiba emlonyeni wabaningi kulandela ukudutshulwa komunye njalo umuntu kodwa ongayisuye onsundu kathesi engumhlobo wesiSpanish uAdam Toledo. Wayeleminyaka yokuzalwa elitshumi lasithupha 13 wayegijinyiswa ngamapholisa ephethe umbhobho kodwa uthe efika okulocango waphosela katshana umbhobho wakhe kodwa ipholisa lamdubula esifubeni wahle wabhubha. Edolobheni leChicago ngolwesihlanu ukuhlaziya lolu daba sixoxe nesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Dan Moyo.
Lokhu kutshengisa ukuthi amapholisa aweMinnesota kule problem enkulu abalayo ngabantu abamsundu ngoba akukapheli umnyaka uGeorge Floyd ebulewe khona eMinnesota okuyilicala leli esilibona lithoniswa khona manje. Nanku ke omunye laye umpolisa wesifazane usebulele lo mfana lo oleminyaka engu-20 lo okuthiwa ngu-Wright. So kuyatshengisa ipattern yokuthi kukhona okukhona either indlela abatrainwa ngayo ebanikeza igunya lokuthi babulala abantu abamnyama ngoba ipattern yakhona isitshengisa ukuthi kule racism ekhona lapho ngoba isikhathi sonke uthola ukuthi obulalayo lipholisa ene umuntu omhlophe obulawayo umuntu omnyama. So ayiphatheni yakho nayo ayitshengisa ukuthi kukhona okukhona okumele kwenziwe. Sibonile i-state yeMinnesota ibhadale ifamily kaGeorge Floyd $27 million ukuthi George Floyd wabulawa ngendlela engayisiyo ngamapholisa. So i-state seMinnesota sokumele ukuthi sibone ukuthi hayi senza iplan ngoba bazobroker bebhadala ama-damages if bengatraina amapholisa abo ngendlela eqondileyo.
Ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi amapholisa amhlophe abe ebulala abensundu, njalo kuyini okungenziwa nguhulumende welemelika ukwenqabela lezi zehlakalo?
Ukubulawa kwabantu abamnyama lokhu kwenziwa ngamapholisa esilungu ngempela yi-racism, into nje esiyibona iqhubekela phambili lapha e-America nge-white supremacy. I think khona abanye abelungu laba bathi bele beji bephethe lo mbhobho sebezibona bona sebephezu kwabanye abantu, and then abantu abamnyama bathi babe yi-target elula kibo ngoba kule stereotype eyenza umuntu omnyama abonakale engathi umuntu ogangayo esikhathini esiningi. And I think i-slave mentality abanye abelungu akukaphumi ezingqondweni zabo ukuthi bona bazibona bengcono kulabantu abamnyama, and sikubona manje sekufezeka ngendlela abathutha ngayo abantu abamnyama, especially kuma-traffic stops la makuwukuthi bamisa umlungu bona hayi kuyakhulunyiswana akulakudonselana, but makumiswa umuntu omnyama ngesikhathi esiningi kuba lalolu dlame kugcine umuntu ebulawa. So mina ngibona ungathi i-federal government kumele i-interfere ngoba ingayekela ama-state la ukuthi azame ukuqondisa lento yodwa kuzohlupha. Kumele kudluliswe umthetho e-Congress oqinileyo oqinisa ukuthi ama-rights abantu abamnyama ukuthi ozoba i-deterrent ukuthi amapholisa la angaqhubeki lokhu ebulala abantu, ngoba esikhathini esiningi they get away with it. Babulala umuntu uthole ukuthi isigwebo sakhe isigwebo esincane and therefore baqhubeke. That's why abanye bakhona labo bebona kuyinto abangayenza kungelasi jesus esiphakemeyo.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leReston eVirginia. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. inani lababulawa umkhuhlane we-COVID-19 liqhubeka liphansi kumanani ayethulwa lugatsha lwezempilakahle nsuku zonke. Amalunga labasekeli bebandla lezanu PF bebebuthene eRadisson Tambo Hotel and Convention Center eJohannesburg izolo bethakazelela ilanga likazibuse weZimbabwe. Selugqiba ke lapha uhlelo lothu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gandle ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilako uzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.